I think what come out in Zimbabwe, the leader in the democracy, who made it really accountable, who made our father in the entire Zimbabwe, they do the Zimbabwe, and can't be my name is Zelanga. What I'm saying is not in my name is the real money in the common charity, in the real money in my company. I think who can change the old vision, what I don't know how much budget, but I see the Shinamasa, every day I would be budget, they live in the near Hamburg, with a fleet, with a victim maker. So, you know, the also one to the money.
Baba Chuma konapo ivela ngapi vanxa sikangela amathalakitha la kuthiwa ngamathalakitha aphiwa uhulumende weZimbabwe hachi ibandla leZANU PF kodwa lina selisipha abantu lisenzangani ngokweZANU PF
right okuqala angiso mkhulumeli ka okamama uDr Grace Mkabe so angeke ngathi into lezivela ngapi ngihamba njani kodwa bona nganda into ekhulu kundebele into emqoka kakhulu into ekade kule empileni ukubona abantu ungakaze weqhela embuzweni uphinde usiphendule dingisisa kube kwazi ukuhamba njani ukuthethe ngabe njalo kumini njani ngoba ngiyananzelela ukubona umama kumama olabangani abaningi olamankampani amaningi abamsebenza la eNdiyana ezimele ungusomabhizinisi waziwayo omkhulu kakhulu kuleli lizwe ngakithi so angiboni ukuthi ngumuntu ongehluleka ukuthi aqhwandaqhwande adingadinge edingele abantwana bake njengoba engumama wesizwe njalo engumama futhi webandla leli libusayele eZANU PF siyakwazi vele usukela la kudala ukubana ukuthi inina lenina elinjani elisuka libambe lapha lihlanganisa izichibile enzeni lisenza linakekela imuli yalo so umama yika kwenzeka konokuthi linakekela abantwana bakhe unakekela imuli yakhe eZimbabwe
andebele sikhangele ukulwisana isizwa kuthiwa kukhona kubandla leZANU PF ukulandule unkosikazi Mgabe izolo wathi yena kalacele alikhokhelayo kumbe alimelayo kuleli bandla othini ngalolu daba
mina wombono wami ngibona ngani kukhona okwenzakalayo ngoba uzananzele ukuthi before iCongress ka-last year ka-2014 ukuthithwa kwamjuru abhota abenjabo Jonathan labanye babekhanya sobala ukuthi basekela unomzana uMnangagwa besikhangela futhi kakeshi after iCongress uJonathan is in public saying ukuthi yena ukuthi uMnangagwa u-vice president akutho ukuthi nguhe apparent bese sizibuza ukuthi kanti umama wakhanya ma elizweni ekhuluma ngefashini yabizimu ekhuluma ngokubambanga ekhuluma ngokuthi yena ngurefli wezanu kambe uzaba ngurefu njani nxa kungela mdlalo odlalwayo ukuthi ethi ngurefu uthi ukuthi uyajesti ukhona umdlalo odlalwayo yena ufuna ukubona ukuthi umdlalo lowo udlalwa wabuhlehi osobala ukuthi there is clearly something that is going on within ZANU PF in terms of ukubanga ubukhosi which naturally will be there looking at the succession issue. U-president wethu is not young anymore and obviously kunabantu abakukhayele so obviously abafana abancane abasephathini they wish ukuthi ngabayithatha iphathini lebeyihambise phezulu sibalo uJonathan sibaleka sukurere nabanye abanjalo bese kusithi abadala labo abakhona bafisa ukuthi nga iphathi le ihlala ikibo so clearly there is something that is going on and clearly umama uGrace Mugabe one or the other is either referring or playing queen inside the abantu laba abakhosi because naturally she will have an interest in who is going to take over power.
Mnumzana Chuma ulilunga ledale lephalamende nxa ubukhona ephalamende izolo zakhumbula ukubana abaphathi ntambo bakahulumende kababuyanga edala ukuze phendula imbuzo ngoba bebesemhlanganweni kankosikazi Mgabe. Kambe into elungileyo yini ukuthi abaphathi ntambo bakahulumende behluleke ukuza ephalamende besenza imhlangano yebandla?
Ye, bengabe khona nje abambalwa abahambileyo khona ngale eralini kamama kodwa ke mina nxa kukhangele phela labo balelungelo elokuthi ba-attend ngoba bangamalunga labo futhi abeZANU PF especially ama-minister abangomama ngoba umama uDr Grace Mgabe ukhokhela vele ilunga labomama so kuyabe kungela ntembi ngakhona kukhona ukuthi bakwenze kukhona ngoba babe bethiya abanye abazobamelela even izolo ibhizinisi yephalamende ayizange iphambaniseke ngoba kuqhubekile kakhulu kuphumelela ngokuthi kona u Vice President uthi hayi nxa le mbuzo lifuna ukuza ngama ministries mina njengoba kuyimi umkhokheli walindlu njalo ngingu Vice President ngiyakwazi ukuthi siphendulelane sibaphendulele bona laba bakhona ngoba sisebenza sonkeni nxa into le report anti report ku cabinet abantu bonke bekhona.